umhlangano lo ube kulabathathu abantu abavela eZimbabwe kade bekhuluma kulomhlangano ababalisa umnumzana Bruce Wharton yena omela iMelika eZimbabwe bese kusiba lo mnumzana Ipo Mandaza usomabhizimusi oyenhlanganiso yeSaphes Trust kwase kusiba lo somabhizimusi umnumzana Shingi Munyeza bobathathu laba kubabalisa laye uambassador bakhulume kahle ngeZimbabwe besithi bona balethemba kusasa yena kusasa leZimbabwe bathi ntona hayi likhanya libalulekile besithi into ezikhomba lokhu ukuthi kona akulawulwisana.
Yona injongo ibivele ingeyani yomhlangano?
Injongo le ibingeyokwazisa Zulu ikakhulu lapha abantu bebeMelika lapha ngokuthi isimo sezombusazwe eZimbabwe simi kanjani ikakhulu nxa sikhangele okwenzakalayo kwezombusazwe kunye lezamabhizimusi.
Abantu bebuza imibuzo enjani njalo bakhanye besuthiseka yini ngalokho okukhulunywa?
Ye, abantu babuze imibuzo sibili. Ukhona obuze umbuzo obunganika uhambelani labanengi ngoba besithi yena kanti kungani bonke abakhulumayo bekhuluma belithemba elokuthi elakusasa eZimbabwe libalulekile njalo wasebuza yena ukuthi kanti nxa kuyukuthi yiyo imfuno yabo abayibonayo kanti okwenzakala kathesi ke bakufaka ngaphi.